Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegciwane leli. Ikakhulu khathi esibe silapha kuma centers kobulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kulabantu abazakuya ngaphandle kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Abe community working group on health wabutha private boys. Abenhlanganiso elwela amalungelo ezempila kahle Community Working Group on Health babuthanise inkokheli yakolobolepentasiyona esabalala ngesiqubu esethusayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,292 asebetholakale belegcikwane leli elizweni. U-Anastasia Ndlovu
sethuayo ukuhamba befundisa inkokheli yesigaba ngalo umkhuhlane obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Community Working Group on Health. Umnumzana Mongi Khumalo uthi bakubone kufanele ukufundisa uZulu bebhoda lama-youth centers wonke edolobho lakobulawayo.
Sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegciwane leli. Ikakhulu khathi esibe silapha kuma-youth centers kobulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kulabantu abazakuya ngaphandle kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Umnumzana Morgan Shumba wasemzini weChabalala uthi abakuthole kule imfundiso baza kudlulisela phambili kwabanye.
Kunenge sekufundileyo indlela okumele siyiphathe ngayo ukuthi siyivikela kanjani labanayo sibancedisa kanjani esigabeni. Sibone ngani ngalokho sekufundisiweyo lathi sizokuthatha sekudlulisela kuzakhamuza esiyikhokhelayo ukuze lazo zisizakale.
Okusekelwe ngomunye njalo oweChabalala unkosikazi noMagugu Msipha.
Funde okuningi kakhulu, sifunde nge-COVID-19 ukubana singayipreventa njani, ukubana singahlala njani labanye esigabeni. Izasinceda ngoba iyasifundisa ukubana siziphathe njani ngayo mayelana ngalo mkhuhlane. Esigabeni seChabalala njengobana khonokho ukuthi yabe ungakwazi ukuthi ngeke umpinpoint umuntu, but singathi abantu ba-denial, but siyazama ukuthi sizame sikuthi sizibambe lathi sibe ngabantu abazama ukuzivikela ukuthi singawutholi.
Beqeda izifundo inkokheli zezigaba ziphiwe amabhuku afundisa nge-COVID-19 kanye lempahla yokusebenzisa emakhaya bevikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamatshumi amane lanye 41 abatholakale bele-COVID-19 kwathi abalitshumi batshona, oyedwabo engowakobulawayo. Wobulawayo kulabantu abafika phose ikhulu 99 abalomkhuhlane we-COVID-19. Emathebheleland North Corner kulabantu abalitshumi lasifica mnwemunye 19. Kuthi emathebheleland South kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe bele-COVID-19. Umkhuhlane lolokhe uqhamuke eZimbabwe ngombimbitho sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,292 ababanjwe belawo. Kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,093 yibo abagulayo. Abaphose befike amakhulu amabili 189 sebabulawa yiwo, ukuthi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,010 sebasila. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo, emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele-COVID-19 sebesedlula isigidi 1,220,511 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,815. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lane 24,495,232 abafunyenwe belalo, labulala abantu phose abayisigidi 832,484. Obelwela amalungelo oluntu uDr. Patson Zamara obhubhengo lwesithathu ubekiwe namhlanje ekhaya lapho adabuka khona eMuthoko namuhla. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bebandla lakhe abakade besemngcwabeni ukuthi baqhubekele phambili ngomzabalazo ngokuthula kungelani lokuba izanu PF isebenzisa udlakela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Bebebaningi abazebuthana emzini wakwaDzamara endaweni yase All Souls Mission womtoko eMashonaland East, lapho abakade bezovalelisana lomunye wabo obelwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UDzamara ubhubhe ngolwesithathu kuyona leviki ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane emathunjini. Ekhuluma kulo mngcwabo, umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthe kungekelani lokuba iZANU-PF yona iqhubeka iloqalo lokuhlukumeza uZulu imfuqa wokuba avuke ngodlakela. Abantu kabaqhubeke ngomzabalazo olungela dlakela. Usole kakhulu ingoma zebandla lakhe ezichothoza abantu esithi kumele behlabela ingoma ezilokuthula njalo bengasebenzisi udlakela.
Banabondo, slogan zenzo kuthi kahle. We don't want violence in the movement for democratic change.
Bondo, ama slogan enu okuthethisa abantu asiwafuni liyezwa nami. Kasi ngeke sithi thina singcintisane lezanu PF ebulala abantu lathi senze okufanayo. Thina sithi guqula izenzo kufuze siphakamisaneni sonke isikhathi hachi ukwehlisana.
Uthamisa usole kakhulu indlela umfowabo kaDzamara uyitayi Dzamara anyamalala ngayo ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Wancoma imuli yakoDzamara ngokuvumela abantu abayo ukuba bangene kwezombusazwe esithi kuzinikela asebekwenzile kuzakupha inzuzo iZimbabwe isikhululekile.
Imuli yakwaDzamara, imuli yamaqhawe, imuli elokuzinikela, imuli eyakhethwa nguNkulunkulu. Akula muntu ongena edubeni olunje unyamaliselwa abantwana kuthi omunye ebe ngudokotela laye aphinde achone. Umuntu obe esezama ukulisa laye usesithile.
Omunye okhuluma emngcwabeni lo umfundisi weZimbabwe Divine Destiny, umfundisi Anselot Magaya, yena othe okubi okwenzakala emuleni yakoDzamara kuzalungiswa ngumlimu.
IBhayibheli lithi uNkulunkulu kathokozi ngezikhundla zalabo ababusa bona belobubi, ngoba ababi laba baqoqa okubi besebenzisa imithetho.
UDzamara ubesele minyaka engamashumi amathathu lane 34 njalo ubhubheka kathathi njalo engela mntwana, ngakho ke ushiya abazali bakhe kanye lomfo wabo lodade wabo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umunisipala wedolobho leGwanda usekhuphule imbadalo yemthelo ngokuphindwe kahlanu osekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zisidlama lahle. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi zaleli dolobho zithi imthelo emithethulwe ngumunisipala weGwanda ingaphezu kwamandla abo, njalo abasoze benelisa ukuthi bayibhadale. Iningi lezakhamizi likhangelele ukuthi libhadale inkulungwane ezimbili zamadola $2,000 ngenyanga yamanzi kanye lokuthwala izibi kusukela kunyanga ezayo. Unkosazana Lungile Masuku ohlalela okuthini lesibiscop uthi kuza kumanzima ukuthi benelise linhlawulo kamansipala.
Mbona yani sisebunzimeni, i-council layo ngani sisilwa labantu. Azi ukuthi kathi vele bakuthethe ngapi ukuthi baze bakhweze kangaka. Ama-tariffs yabo vele asekhwele kakhulu. Okunjengokuthi asekho affordable kumuntu nje, an ordinary person oziphilela ngokuthengisa.
Okusekelwa ngomunye njalo umhlali weGwanda, uMnumzana John Mgobi, odlalela ukuthini elidale lejawunda odwa kwenziwa ngumansipala kuyamangalisa ikakhulu ngalesi sikhathi iningi lihlele emakhaya.
Abantu bayaphila kabakhangelelanga ama-tariffs kuphela. Kunjenje umhlaba wonke uyakhala sikhangele umkhuhlane we-corona kodwa usuke ukhweze ama-tariffs kabuhlungu kanye. Imali yama-tariffs lawa izavela ngayo. Cela wena onguwe okhweza lokhu kumbe lina elikhweza lokhu like libe lonembeza.
Umnumzana Morvin Dube obona ngokukhethwa kwembiko yenhlanganiso yabahlali baleli dolobho eGwanda Residents Association uthi bahlangane lo mansipala bamtshela ukuthi inyathelo alithetheyo ngalikho emthethweni.
Akula ama-resolutions kumbe imbono ehlanganiswe ngama-councillors ukuze bafike esigabeni sokuthi amanzi akhwele lezinto zonke zikhwele zifike ku-charge leyathe beyifakile. Kusuke ku-administration side kuphela azange kufike kwavunyelwana. Ngakho sicelile ukuthi i-councillor ibuyele ehlala phansi ilandele i-statutory instrument eyiyo esetshenziswayo ku-local government ekukhwezeni izinto zonke.
Ukuqonga kwemithelo lokhu kuze ngesikhathi kulembiko eveza ukuba iholo lezisebenzi kamansipala likhuphukile njalo iningi leziphathamandla sezihola amadola aphezu kwenkulungwane ezilikhulu. Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale uthi umthelo wamanzi ukhwezwe linyathelo elithethwe lugatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority zino olukhweze intengo yamanzi ngokuphindwe kathathu.
Ngakutshela ukuthi kathesi izina yona isibhila 14 million per month ukuthi yayisuke ibhila 120,000 before June yaya ku-5.4 million kathesi ku-14 million njalo ukukhwela kwiholo lezisebenzi abakhwezwa yi-municipality yeGwanda bale association yabo njalo lo ministry local government ibisitsho njalo zonke izisebenzi zikahulumente ukuthi umuntu ongaphansi uhola imali engakanani.
Ngaphandle kokuqonga kwemithelo le abafelwa izihlobo zabo kuzamele bathone ezikhwameni ngoba ukubeka umuntu engcwabeni likamansipala sokuzaphiza phosa inkulungwane ezimbili zamadola $1,950 abantwana kusiya kumadola phose azinkulungwane ezilithumi $9,100 abadala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umongameli Donald Trump uvale ngokusemthethweni umhlangano webandla lama-Republicans izolo ebusuku lapho atshele abantu ukuthi uzasebenza gadalala ukuze elemelika lithuthuke. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni we-Republican National Convention wenzelwe e-White House. Uthi ulakho ukwenza kube le misebenzi eminingi elizweni engakhethwa ukuba ngumongameli.
I profoundly accept this nomination.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Zasebenzela ele Melika ukuthi libe lelizwe elilentuthuko. Zakwenza konke ukuba siphumelele. Zavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube lothando elizweni. Zakuqula lezomnotho lokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump ungqingilana lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats kukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunengi okumele sikuvotele. Ukuba yithi ukubuswa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa. Kumele sibe kwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli owamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlamba asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Kweyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana Nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uzanqoba kukhetho lolu.
UTrump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngama-policies ade khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibona no-Biden uzawina.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
Ukhetho oluzayo kule niye democracy kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule democracy khona, uzathola ukuthi ubunengi babo khona ngale America amabandla akontestayo bathengisa ama policies ebantwini. Abantu bayavota bevotela lo abamthandayo. Uzathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala ama term akamabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale, loba bengizwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe.
Unomzala Nkululeko Mathe laye ulumbono ofanayo.
UTrump ngiyambona uyazama impela straight, uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda, but ngendlela engibona ngakhona selate uTrump manje amademocracy ngiwabona nje ephuma phambili.
Abalandeli bebandla lama-Republicans bathi uBiden kathenjwa ngoba usekela udlakela kwele Melika, kodwa uBiden uthi uTrump nguye othothozela udlakela lobandlululo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Abameli bezigodlo zamazwe achiyeneyo awaphetsheya eZimbabwe bethule umbiko besola abathi wephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo bamkhuthaza ukuthi alethe inguquko ayithembisayo ethatha intambo zombuso kuminyaka embili edluleyo. Amazwe la abalisa ele Canada, Germany, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom, kanye le United States of America, wona athi akufanelanga uhulumende esebenzise ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele, njalo kufanele abasize ngokokuziphilisa ngalesi isikhathi. Amazwe la aphinde akhuthaza uhulumende ukuthi aqede inkohlakalo, njalo akhulumisane labantu ukuze azwe izikhalazo zabo ukwenzela ukuthi kube lokuthula lenhlala kahle elizweni. Kodwa umfundisi Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi amazwe la lawo ayephula ilungelo loluntu, njalo kufanele isisombululo kudaba oluseZimbabwe sivelele ebantwini.
Umbiko enje kayisincedi. Bangakhipha umbiko then bese kusenzakalani? Bangangeza omunye umuntu uzathi bazangezela ama-sanctions. Bangezela ama-sanctions ngubani ohluphekayo? Ezizinto lezi esigijimela ukuthi sizijabulele thina njengama-activist okweminyaka eminingi, siyabe celebrate ukuthi ama-embassy bakhulume bathi azisisi ndawo thina njengamaZimbabweni. Abantu beGermany ayisibi abavotela uMnangagwa. Ngabe kukhulunywa kanje kungabantu abavotela uMnangagwa, ngabe kulokuza balesisindo. Umgabe wazwakhitshwa izanu. Abantu bezanu lamasoja baze badecide ukuzikhiphela umuntu wabo. Ama-statement ebhalwa minyaka yonke kungelanto etshintshayo. So gimi kakulanto entsha ngoba kade ngaba ku-activism iminyaka eminingi ngilandela izinto lezi. Sengafunda ngokukhula ukuthi obuye kwizinto khona lokhu bangakhipha i-statement, then what will change? UMnangagwa uzavuke khwe. AmaGermany kabaqale balungisa indaba yabo eyokubulala abantu eNamibia, indaba abayenza eCentral Africa beqeda abantu eBurundi bebulahlixeganisa abantu eRwanda kabasho. Okwenzakala eZimbabwe is an internal issue okumele sihlawe abantu ababangisana izikhundla ezabo uMnangagwa laboChamisa. Enze kudingakala ukuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi sodwa. Abanye bayekele ukuthi bangathi singaxabana sodwa, bagijime babhalela ama-embassy lawa.
Bayakhuthaza njalo ukuthi uhulumende alethe inguquko elizweni okuthiwa yiku-implementa ama-reforms. Singathi lokhe wangena embusweni uMongameli Mnangagwa kukhona yini asakwenzayo?
Angiso sikhulumele sikahulumende. Kodwa engikwaziyo kade siyakubona ukutshakala okukhona ku-social media lokhu kwakungenziwa ngesikhathi sikaMgabe. Ibala elithi Gugurawundi wawungeke walikhuluma ungabotshwanga kumbe unganyamalalanga. Ulo uMnangagwa wenze izinto za-relaxa, abantu sebekhuluma intando, bathethise, bakhuluma inhlamba, bazenzeni, benze izitayela zonke zinalezi. Mina ngicabanga ukuthi ngokunye kwama-reforms engikubonayo, i-Access to Information and Protection to Privacy Act isiamendiwe, siyariphilwa kwaba lo mthetho omutsha. I-Public Order and Security Act isiamendiwe. kodwa okushotayo yikuthi kulabanye bethu vele bangafuniyo ukuthi into zilunge eZimbabwe ngoba bona badla ngakho. Siyakwazi kunje sokuthi udaba leGugurawundi kulabantu abaholayo ngakho ukuthi babe lokho bekhuluma ukuthi Gugurawundi sabulawa sabulawa kule bephiwa imali ngamadona. La umnangagwa kumele ukuthi uhulumende wakhe alalele laba bamcebisayo ukuthi hayi ungachaya abantu amapolisa akho angachaya abantu kodwa ekugcineni kwakho konke kumele sihlale phansi sodwa njengamaZimbabweni silungisise okusihluphayo amaBritish lamaGermany kabavala imlomo yabo bathule ngoba we are in this mess as Africa because of them. They want to come back and loot our continent and our natural resources and our generation will not allow that.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa ngolwesithathu wethule umbiko esithi uhulumende wakhe uselethe inguquko kwezomnotho welizwe njalo ingxaki ezikhona zizalungiswa ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lenhlala kahle. Uhulumende uhlezi ephika ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu esithi ngabantu nje abasebenza lamazwe aphetsheya abakhuluma okungcolisa ilizwe ngoba befuna ukumsusa embusweni. ELeBotswana lazise ukuba selisungula umsebenzi wokwehlisa inani labantu abazithola bengasazi ukuba bayinzalo yakuliphi ilizwe ngokuguqula imithetho ephathelane labantwana abazalwa ngokokuza kanye lesizalwane salelo lizwe. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kweLeBotswana.
Unkosikazi Anna Mokete utshele idale lephalamende ukuthi balungisisa umthetho okhangelene lamaphepha okuba yinzalo yakweLeBotswana. Uthi lokhu bakwenza ngokunanzelela ukuba abantwana abazalwa phakathi komzali wokuza kanye lowebotswana bazithola sebebhekane lodubo lokugcina beswela ingwalo zokuba yinzalo yamazwe omabili. Kubikwa kulabadlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu i-15,000 abangalamaphepha eBotswana kumbe awelizwe lomzali wokuza. Umthetho weBotswana uthi uma umntwana oyinzalo yalaba bobabili efikisa iminyaka yamatshumi amabili lanye i-21 kumele akhethe ngokuloba incwadi ukuthi ufuna ukuba yinzalo yakuliphi ilizwe. Uma bengayekela kwenza njalo kulapho ke abazithola bengasakwazi ukuthi bawela kuliphi ilizwe. Unkosikazi Mukhethi uthi kungalesi sizathu sebecabange ukulungisisa lumthetho ukuze lokho kungakhathazi kwela kusasa.
We welcome the motion to amend.
Siyamukela ukuguqulwa komthetho ukuze simise izehlakalo zabantu abangela lizwe abalithini labo.
Kulabe eZimbabwe abaningi abahlala kweLeBotswana abalabantwana labaTswana. Umnumzana Mthabisi Dube uthi uyakuthabela ukuthi umthetho uzalungisiswa ngoba abantwana yibo abazithola besenkingeni.
Kuyinto eqondileyo ukuthi noma umntwana engazange abhalele uhulumende erenounce i-citizenship yakhe, it must be assumed ukuthi uloke efuna i-citizenship yeBotswana. Athi lokhu ebesiubona akade kusenza abantu begcine besiba stateless, akulunganga.
Umphathi Ntambo Mokhethi uthi abazithola bengalalizwe balakho ukulungisa lesi simo.
Abantu laba balemvumo yokusilanda ukuthi basungule ukuba izizalwane zeBotswana.
Umthetho weBotswana ophathelani labantwana abazithola bekulesi simo ubuvele usola kakhulu ngabaselizweni abenhlanganiso zakwezekwazi le-Afrika kanye lezomhlaba ezifana lomanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations ezithi uLenkethabetshabe ikakhulu kukhangelelwe abantwana beziphepheli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSiyabron kweleBotswana.
Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi yiPrivate Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lele lidla
lokuqala tele private boys lesithathu njalo lilesihloko esithi goqala bani abafana baleliqembu badabuka ePlumtree kodwa bacula bekwele South Africa nansi isikhulumeli saleliqembu usifase ngqondo ncube
abangazi yabanengi kwezomculo bangazi ngqondo ngihamba lo ndimo omnyama singabasunguli be private boys siphuma ePlumtree endaweni abantu komadabe esigabeni sasedugwe sihamba sibanenge ku private boys angeke ngiyande ngamagama ngoba suke ngithatha isikhathi
idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi bekezela ndoda idla ngamabala kanye lale esikhalanga ethi mwanangu ukuthenga idlalade lenu nduna balithola njani
ungasithola laphana ku 0027 610656149 lapho ungasithola khona ku WhatsApp ube suya laphana ku Facebook ubhale nje kusethe uti sifa singondongondo usethe laphana titaf ndinomnyama uyakhona laphana ukuxhumana nathi ku Facebook usithole futhi na ku WhatsApp ukuze uthole amadlakati wethu
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
bengicela ukuthi asizameni ukuthi sisapote okweqiniso sithenge laphana ama-original singahambi siyethenga emakhoneni ngoba ma kungasasapota ngabalandeli asilutho ngaphandle kwabalandeli njalo engithanda ukugqizela kubalandeli ukuthi asilandeleni imithetho le eshiwoyo kwamanje ukuze sisivikele balandeli siyalithanda njengoba nani misithanda so asihlaleni safe sisivikele silandele imithetho eshiwo ngodokotela siyabonga
uphuma ke enkundleni usifasi ngqondo ncube leqembu lakhe le private boys ngale ethi ukulwelwa inkosi
ukulwa nomuntu olwelwa inkosi bona kuzima kuzona kubaro inkosi yamakintite ukulwa nomuntu olwelwa inkosi
singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abe community working group on health babuthanise inkokheli yakobulawayo beqhuba uhlelo lwemfundo nge-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha asebetholakale belegcikwane leli elizweni hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.